siyabonga jonga lo Chris siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhla ka 20 ngokwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Lichona njani, ola mugela emweni ngenjabulo ngontungamili nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabe nizetu la mhlanje.
Pepa, ukuthi libonakala likhona. Yimi lo munye wami esiyabe siwalahlile. So, yitho kumele sibe lo lokulungisisa ukuthi sithanyele. Lelo liqiniso ye ngoba kulamunye umuntu ovela kwenye indawo abuya lahleli pepa la.
Uzulu weZimbabwe ukhuthazwa ukuthi engalahli ingcekeza lezibindawanya yonke amukele indlela yokulondoloza ezinye izibi ukuze ziphinde zisetshenziswe uhlelo lwe-recycling.
Kwazakala ukuthi ngobani abaphiwa lelo mncedo nxa lingabe labakhulu. Njengenjayelo yokuthi nxa into kuthiwa ziyenziwe mcele ukuze uzukulayo akwazi ukuthi ngabe imali zahamba.
Ibandla le-MDCT lithi kumele uhulumende akhuphe uluhlu lwamabizo abantu abalesikwelede kubhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe.
Inhlanganiso ye-Amnesty International elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele yethula umbiko osola uhulumende weZimbabwe ngokwehluleka ukupha imvumo yokusakaza emsakazweni yezigaba lezimeleyo engalabudlelwano lohulumende loba ibandla elibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Uzulu weZimbabwe ukhuthaza ukuthi engalahleli izibi ndawana yonke amukele indlela yokulondoloza ezinye izibi ukuze ziphinde zisetshenziswe e-recycling okungamlethela inzuzo ngemva kokuzithengisa izibi ezinjengamagabha loba amaplastiki sezehlukanisiwe. Intathe izindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo kahulumende iza ngesikhathi abenkampani elungisisa mende yeLafarge Cement Zimbabwe imanyene loZulu uMunicipala kanye lezinye inhlanganiso eziphatheke kwezokulondolozwa kwemvelo bekubone kufanele ukusungula uhlelo ukulondoloza izibi ngendlela etholisa inzuzo eye Sustainable Community Waste Management Initiative. Lolu hlelo oluphawulwe okusemthethweni lamhle kuseni kungenye indlela esetshenziswayo ukukhuthaza uZulu weMavuku Tafara ukulondoloza indawo ahlala kizo zihlanzekile okuzaphathisa ekulondolozeni impilo yakhe kanye lezizukulwane ezizayo. Unkosikazi Sukoluhle Madamombe yisakhamuzi seMavuku oze emkhosini wokuphawulwa kwalolu hlelo olwenzelwe endaweni yamavinkili akokamunu emzini weMavuku.
Silethwe luhlelo olokulungisa indawo yethu eMavuku Tafara ukuthi ihlale ibe nhle sithanyela besibuthelele kade sibekuvula ngoba siyangikhona siqalisa lamhlobo ukwenza lolu hlelo so bekubuthene abantu abaningi. Ekuhlaleni kwethu sonke isikhathi iLafarge ilakho ukuthi isilethele inhlelo ezinjengalezi. So iyathi ngabona sokufika isikhathi sokuthi bakwenze ngoba kwesinye isikhathi babathathele abantwana ukuthi bayesebenze kwakhona ngayo.
Unkosikazi Madamombe uthi uvumelana lalesi sicelo sikahulumende sokuthi uZulu enze ihlandla lakhe ekulondolozeni izibi sikhathi sonke hathi kulindela ukwenzelwa.
Ye, lelo liqiniso ngoba iphepha ukuthi libonakala likhona. Yimi lo munye wami esiyabe siwalahlile. So yitho kumele sibe lokulungisisa ukuthi sithanyele. Lelo liqiniso ye ngoba kulamunye umuntu ovela kwenye indawo abuya lahleli iphepha la.
Kusungulwe njalo indawo lapho okuzabuthaniswa izibi khona emzini weMavuku Tafara anduba municipal azezibutha ekhangelele ukuba ibe isisebenza kusiyaphela wona lo umnyaka ka-2015 ebizwa ngokuthi yi-Waste Management Center. Abaphatheke kwezokulondolozwa kwendawo zihlanzekile okungaphazamisi imvelo ama-environmentalists bathi le izaba yindlela njalo yokutholisa uZulu inzuzo. Zingehlukaniswa izibi lezi bese zithengiselwa abamankampani abaphatheke kumisebenzi yokuphinda bayilungise kube impahla esetshenziswayo njalo i-recycling. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi kufanele uhulumende akhuphe uluhlu lwamabizo abantu abalesikwelede kubhanga elikhulu lelizwe le-RBZ ukwenzela ukuthi kungasetshenziswa imali yomthelo ovela kubantu makhaza ukubhadala lezi zikwelede ngemva kwemizamo kahulumende yokuthi azibhadalele lesi sikwelede ngaphansi komthetho osahluzwa we-RBZ Debt Assumption Bill. Lokhu kwenzakala ibhanga le-RBZ lisithi selibumbe ikomiti egoqela ibhanga le-World Bank lenhlanganiso ye-IMF lezinye ezaqhuba lolu hlelo. Umnumzana Madison Hlalo, usenetha wakobulawayo kubandla le-MDCT, uthi ibhili le idluliselwe izolo edalele Senate lanxa amalunga ebandla lakhe ezame ukuvimba.
Ukusithiseka kusoze kube khona ngaphandle kokuthi umuntu abantu babili lolwazi lokudingakalayo ibhili yakhona yonke. Ukuze uthi nawo la ukukhuluma ukhuluma izinto uyabuzibalile eziyabe zihambi kwakho, kodwa kujayelekile nje ukuthi ibhili buye ingelakho okungabe silakho thina, kodwa umnisa uyabela ama-point akhe wonke. So kuba nzima ukuthi uhambe nge-point nge-point ukukhuluma ngayo ibhili. Njalo kulo mthetho esenethi othi wona awumelanga ubale lokho oyakukukhuluma nxa u-contributor esenithi, but kona yiwama-standing rules akhona ukuthi kumele ukhulume sokusuka ekhanda. So kuba nzima ukuthi nxa ukhulunywa ngamafiga wena ungelawo phambi kwakho ukuthi ukuphikise kakhulu.
Ibandla lakho lithi lona lifuna ukuthi kukhutshwe uluhlu lwamabizo abantu abalesikwelede ku-RBZ kuzanceda ngani?
Well, uncedo olungaba khona ukuthi kwazakale ukuthi ngobani abaphiwa lelo ncedo nxa lingabe lwaba khona. Njengenjayelo yokuthi nxa into kuthiwa zenziwe mgceke ukuze uzululayo akwazi ukuthi ngabe imali zahamba, ngibona ngani kuyadingakala khona.
Le committee ebunjiweyo ukuthi ikhangele ukuthi uhlelo lolu luqhutshwa njani?
Hayi, lapha ngibona ngani uminister ukufake sobala ukuthi usezama ukuthi inhlelo abalazo yena ku-ministry yakhe zibe mgceke. Yikho-ke kubunjwe leyo singathi department ezakhangela ukuthi konke ongabe kumele kwenziwe kuyakhangelwa kucubungule ngabanye abantu abangekho e-reserve bank. So lapha buzani ukuthi okwehlukeni nalokho kube kusenzakala izolo ukuthi into zakhona zonke bezisenzwa ngasese. Lokhu sokuzani ukuthi kube the credibility esingathi ngesikhiwa ukuthi yonke into isetshenzwa njani mgcele.
Lo ngumnumzana Madison Hlalo, usenetha wakobulawayo okubandla le-MDCT, ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ekhankasela kulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele i-Amnesty International siyethule umbiko osola uhulumende weZimbabwe ngokwehluleka ukuvumela imisakazo yezigaba ama-community radio stations kanye le misakazo ezimeleyo engelabudlelwano lohulumende kumbe ibandla elibusayo eleZANU-PF. Lumbiko lesihloko esithi Beyond Tokenism uveza ukuhlukuluzwa ukwethuselwa lokubotshwa mahlayana kwalabo abafuna ukuthi imisakazo yesigaba la bazimeleyo baphiwe imvumo yokusakaza. Kubika uBenedict Nhlapho.
Umbiko wenhlanganiso Amnesty International uveza ukuthi eZimbabwe alikaphi ngisho lohodwa umsakazo wezigaba imvumo yokusakaza selokhu lithole uzibuse ngo-1980. Okwamanje kule misakazo yezigaba engamajumi amabili lasishiyagalombili 28 emelele ukuphiwa imvumo yokusakaza. Ukuncitshwa imvumo yokusakaza lokhu kwenzeka kungakhathalekile lokuthi umthetho we-Broadcasting Services Act of 2001 uthi Broadcasting Authority of Zimbabwe ibaphe leyo mvumo. Ukwehluleka kwahulumende ukupha imisakazo yezigaba imvumo yokusakaza sekwenze iningi layo yaqala ukufaka inhlelo kuma-CD bese ziphiwa umuntu ngamunye ukuze ayelalela esekhaya. Kodwa-ke umnumzana Kudzai Kwangwari obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations uthi abenza lokhu labo badliswa imbuya ngoluthi njengoba kuthiwa bephula imithetho yokusakaza.
Kuqakathekile ukuthi inkulumende yeZimbabwe izwisise ukuthi masikhuluma ngendaba zemisakazo yezigaba, imisakazo le iyakhuthaza intuthuko, iyakhangela izinto ezinjengekhuhlane, iyakhangela izinto ezinjengeukulima, iyakhangela izinto ezitshiyeneyo. Imisakazo yezigaba yena le ikhangele intuthuko kakhulu ukudlula anything else.
Ngombimbitho ka-2013 amapholisa angene emaofisini omsakazi wezigaba kobulawayo oweRadio Dialogue kwathathwa amaradio okwakufuze aphiwe uZulu. Kwathi isiphathamandla salo umsakazi umnumzana Zenzele Ndebele weteswa amacala acaciyo. Ngonhlangula ka-2014 inhloli zikahulumende, amapholisa kanye lamasosha angene emaofisini omsakazi wezigaba iRadio Kwelas eKwekwe kwathathwa ama-laptop lama-CD alenhlelo zomphakathi edlula inkulungwane. Esekhuluma ngodaba lokuthi mhlawumbe bancitshwa imvumo yokusakaza ngoba uhulumende esesabela ukuthi imisakazo iza kupha umphakathi ithuba lokumanyana kwezombusazwe, umnumzana Kwangwari uthi ayikho into embi elizweni elikhululekileyo ukuthi uZulu akhulume ngezombusazwe lobanje ekufithizela ukuthi imisakazo yezigaba ihlose intuthuko.
Vele ukukhangela ukuthi umbuso ume kanjani, angiboni ukuthi kulicala konoko ngoba umbuso ngwabantu, so abantu kumele benelise ukukhangela ukuthi umbuso nalo uyenza njani, uyabasebenzela njani. Uma ungasebenzeli kuhle, angiboni ukuthi kulicala ukuthi abantu bakhulumisane batshelene ukuthi ah no, lokho asikufuni.
Umqondisi weAmnesty International ezansi yezwekazi le-Afrika umnumzana Debros Muchena uthi kulusizi ukuthi ngemva kweminyaka engamachumi amathathu lanhlanu iZimbabwe izibusa, le mvumo yokusakaza ephiwe imisakazo elichumi ezimeleyo iphiwe kuphela kumakampani labantu abaludlelwano lohulumende kumbe ibandla elibusayo.
On the part of government, we're simply saying they must ensure.
Uhulumende weZimbabwe sithi thina kungumsebenzi wakhe ukubona ukuthi izizalwane zonke zeZimbabwe ezifuna ilungelo lazo lokuthola imisakazo yezigaba ziyaphiwa lelilungelo kungela kunqatshelwa. Sifuna njalo ukuphiwa kwemvumo yokusakaza kungenziwa ensitha kodwa kwenziwe mgceke ukuze uZulu azibonele ukuthi imvumo lezi ziphiwa ngokufaneleyo yini kumbe kulobuqili.
Uthi lamaqubaquba emali afuneka kulabo abadinga imvumo yokusakaza kufanele akhitshwe ukuze ilungelo likaZulu lokuthola imbiko lihlonitshwe. Lombiko ukhuthaza uhulumende ukuthi alandele isisekelo sombuso esikubeka kucaca ukuthi uZulu ulelungelo egcweleyo lokuthola imibiko kungela migoqo emenqabela ukwenza lokho. Mele Studio 7 eJohannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya inhlelo zokulondolozwa kwendawo ezihlala abantu zihlanzekile langokulondoloza imvelo ezigoqela uhlelo olusungulwe izakhamizi zaseTafara Mafuku eHarare.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Singakangena esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Kulesotshali kahulumende weleBurundi elilodwa elidutshulwe lafa lamhlanje kudlakela lokulwisana kwamapholisa labatshengisela bezama ukubamba ngamandla umongameli Pierre Nkurunziza ukuthi engancintisi kukhetho lokudinga umongameli ngokwehlandla lesithathu.
Amazwe omhlaba sesole kakhulu eleMyanmar ngokukhwezela ingxabangxoza esemhlubulweni wase-Asia odalwe zingozi ezehlukeneyo zokugenqula kwemikhumbi ebuya ithwele abantu ababalekela impilo kungami kuhle kweminotho yamazwe abo besiza ezwekazi le-Asia. Ngokunjalo ilizwe leli selibike ukuthi selizimisele ukuphathisa inkulungwane lenkulungwane zalaba bantu asebeswele lokuthi bengaya ngaphi, abanye babo asebethengiswa njengezigqili.
Esigabeni sendaba esiphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, lamhlanje sixoxa lomnumzana Gift Tawanda Marufu ohlala kweleBotswana owalinyazwa kakubi ngumqashi wakhe. UMarufu uthi wayesebenzela uRadihele eMahalapie lapho adutshelwa khona edinga ukuthi ahlawule iholo lakhe. Wagcina iqonywa izandla ngenxa yamanxeba abalawo. Okwamanje uthi lokhe lenhlamvu zompopo esifubeni ezingakakhitshwa. Uthi usebophisa umqashi wakhe ngoba engasenelisi ukusilela imuli yakhe esehlupheka. Asenelisanga ukukhuluma lomqashi lo esinikwe ibizo lakhe kodwa esingeke salifaka emphakathini njengoba singakhulumanga laye. Abazi ngodaba lolu bathi okwehlela uMarufu akuchiyananga lo kubhekana lezinye izalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. UMarufu uchasisa okwamehlelayo kunxoxo wayenze lo Gibbs Dube weStudio 7.
Hey, khathesho laseBotswana akula nto engiyenzayo engikulindile kuphela bendilinde i-court case yami ukuthi icalele ukungena ngeMonday but bathi siyakuyiphindele futhi ngoSeptemba.
Ye, icala leli ngelani?
Hey, icala leli likhulu kakhulu baba Gift and linzima kakhulu ukuthi yabona ma ongahlangana nalo asonto ongayiphosa le nto engayenzwa ngumuntu waseBotswana ngapha. Ngadingwa ngomunye ubaba oBotswana ngapha mna ngangisebenza ama-office job yabo. So njengomuntu ogebhayo izihlahla emasimini abantu, ubaba lo wasefuna ukuthi ngimgebhele izihlahla ensimini yakhe ngisindima ezimbili le half. So ngathi ma ngiceda ukugebha izihlahla lezi ngifuna imali, ubaba lo khanye ngafuna ukumbhadala kuthina sendithathela umbhobho engidubula ngombhobho obhulezi. So ngaze ngathina sengiluza izandla ngelazandla songikhuluma lawo
so. Wathe kudubula khonapho wayesithini?
Manje ukuthi ngomZimbabwe ngabe ngiyakwazi ukuthangela amaphepha okuvunyelwa ukuthi ngabe ngilapha elizweni leBotswana ngabe ngingamhlukuluzi. Wayefuna ukuthi ngabe ngithatha i-$200 phezu kwemali engangiyifuna engange-$3,400.
So ubaba lo wayengaphuka ngkhona lapho kwenzakala khona khonoku njalo kwakunini?
Radisile duze le mahala kwakungo-2013.
Kwahamba njani khonapho ekudubula wayesithini vele?
Kunamali anginika yona ngumZimbabwe ma kunalapho engifuna ukuyaripota khona ngihambe ngiyoripota. So mina ngasengisiyepholisi ngaripota nje ni lapho ngangiripota khona amapholisi akhona banitshela ukuthi bona abasebenzi nge-Saturday. Ngibuyele back emzini, so ma ngingafika emzini uzanginikeza imali. Ma nganginikeza imali ngibuyele kibo ngeMonday, yikho benza bona ukuthi bangayenza njani ngetshala lami inkosi izabe ikhona ebusa khona lapho. So ngathi ngibuyele emzini azange ngifike ngikhulume laye lutho. Mina ngathi ma ngifika kuphela ngingena ngiqonde endlini lapho engihlala khona, yena wayephuma emoteni ngombhobho wakhe ekuqalisa ukungijubula. Bekonapho ejubula njalo ngangindo girlfriend wami labanye abantu ababekhona khonapho.
So manje kusukusela ngaleso sikhathi kuze kufike lamhlanje kade usebenza njani khonapho ke mnumzane?
Hey, since lapho since ngo-2013 mhla ka-12 October until now lapho eMthwala bake bathi mamphume esibhedlela ngoba ngahlala 5 months esibhedlela. Mamphume esibhedlela e-government yeBotswana babesinye idiporta eZimbabwe. So ukuthi i-government yeZimbabwe banginceda kakhulu ngokufika le bahala ukuthi ngingene icala lami lingathethwanga. Ngaphenduka so ngathi ma ngiphenduka ngabuya nganikezwa omunye umama futhi ongumtswana, ngimnikezwa i-government yeBotswana ukuthi angizohlala la ezongigcina no mama la kali siku ngisuke hamba la mesela imali ebantwini ethile imali suka lapho yangenisha uyakwazi ukungilalisa ngendlala manxanyalo lokuhamba layo kulabo bantu ukuthi sedinga imali. Ah, ngathi ngibuyela bheke kibo abantu be-government eBotswana ngabatshela ukuthi mina kangisafuna ukuhlala nalo mama lo. Mina bengivele ngile girlfriend yami, kungaba njani lingithi ukuthi ngidinga indlu ngihlale kuleyo ndlu ngibe lo ngihlale lo girlfriend yami.
Singathi-ke icala lakho udinga ukuthi uphiweni khonapho?
Ngidinga ukuthi nginedzingo ukuthi bekwazi ukuthi ngithatha ngaphi imali for the whole life, njengoba ngingazi lami ukuthi ngizophila isikhathi esingakanani. Ngifuna ukuthi ngabe ngiyaba lo muzi wami, maybe umuzi olezinto eziningi njengalokhu ngingasasebenzi ukwenza ukuthi izenzo zindlu maybe ngingakwazi ukuthi ngabantu abangarenta.
Lo ngumnumzana Gift Tawanda Marufu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana, ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube wo Studio 7 SMLAPE.
Ngali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle walamukela emoyini ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Namhlanje sixoxa lo mnumzana John Masuku umsakazi odumileyo, sixoxa ngodaba lwama license. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, nami ngiyathaba kakhulu ngokuyinisa kuhlelo lwakho.
Umbuzo wami wokuqala, ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lwama license lolu ukuthi abantu bayakhala ngemsakazo le TV ukuthi hayi siyabhadala kodwa asikubone sikubhadalela?
Ukukhala kwabo kuyazwisiseka ngenxa yokuthi babe bebhadalela ukuthi bathole ihlelo ezingcono kunalezo eziphumayo. Kuyinto ebazwisa ubuhlungu nxa bezabhadala kodwa bafika ukubana ihlelo abazikhangeleleyo ezifanana nalezo eziphuma kweminye imisakazo kazikho. Njalo sekusiza lapha kwezepolitiki bese bebanjwa ngamandla ukuthi bathande abangakuthandiyo, ngoba umuntu kumele azikhethele yedwa. Nxa kuphuma izindaba kaziphume nje izindaba sitshelwa ukuthi kuyini okwenzakeleyo, hatshi ukuthi siphinde sinikwe ingqondo yokuthi lo uzibani nguye omuhle ukwedlula uzibani bani. Lokhu kuyabe sekusalele abantu ukuthi bazikhethele bodwa ukuthi kulokhu abakubonileyo okuphumise ngendlela efaneleyo abakufunayo yikuphi.
Kahle kahle kuyini lapho esingathi umsakazo uyalahleka khona oyenzwa ukuthi abantu baze bathi hayi asifuni lokubhadala amalayisensi?
Siyakwazi ukuthi elizweni abantu banakana ngendlela ezijiyeleyo, njalo lo msakazo lawo kumele utshengise khonokho ukuthi silapha elizweni leZimbabwe okunabantu abaneminyakano ethiyeneyo. Kodwa-ke nxa usuzabanjwa ngamandla ukuthi elithweni lunye ngalunye okukhulunywa ngalo sizwe icele elilodwa kuphela, sizwe umnakano wodwa kuphela, abantu bagcina sebekhonona ngoba bayekufuna ukuthatha iqiniso. Kwesinye isikhathi abanye abantu bayakwazi ukuthi umsakazo uyabuya lapho abake khona, ikakhulu besenza lokho kwezindaba, kodwa bamangale nxa sebelalela emsakazweni sekukhithwa ngendlela abangayibonanga engayisiyo indlela ababebona izinto ezenzakala ngayo.
Singathi thina manje nxa abantu bengayekela ukubhadala amalayisensi wona lawa, babe besithi umsakazo wona uthathe ngaphi unzuzo yokuthi lawo usebenze?
Into etshiwo ngabantu ayisi ukuthi bafuna ukuyekela nje kuphela, batshengisa nje ukuthi bafuna ukuyekela ngenxa yokuthi bafuna ukuthi umsakazo uguqule ukwenza kwawo, wenze izinto ezithandwa ngabantu, ulethe izinhlelo ezithandwa ngabantu, ungabi umsakazo webandla, ungabi umsakazo kahulumende kodwa ube umsakazo wabantu. Yikho uzwela ngesingisi besithi umsakazo, uyakhuluma ngomsakazo labantu, sikhuluma ikakhulu nge-ZBC kuthiwe yi-public broadcaster, hatshi i-state broadcaster. Laithi i-state broadcaster kutho ukuthi isingumlomo nje kuphela kahulumende, ingafuni ukuthi lalele lokhu okuthiwa ngabantu kufika kuhulumende. Kodwa-ke kunendlela ezijiyeleyo zokuthi kuthathwe imithelo yemisakazo njengalezi esizwileyo ngesikhathi kuphuma umbiko ophathelane nokuhanjiswa komsebenzi ze-DC okukhitshwe ngabe-KPMG, ukuthi kunendlela yokuthi abantu bangalalela umsakazo abawuthandayo njalo bebhadala izimali zabo kuleyo msakazo abayivulayo okubanda ukuthi la ubukela imthazi lanto ne DSTV xa ufuna ukubukela iFoodBook yonke uyakhipha nayo imali yeFoodBook xa ufuna iCompact nawe uyakhipha iCompact xa ufuna leyana engelanihlawulo efana nale etholakala kufree satellite TV nako kunjalo
hayi kwezwakala isikhathi sesingasavuma ungavaleli sabalaleli
hayi ngiyalibonga abalaleli ngokungilalela nawe ngiyalibonga msakazi ngokunginika leli thuba lokuthi nami ngithe umbono wami eziphathelane nemihlelo yokusakaza
hayi kuzwakele hayi sibongile ube lela ngelihle
lo
ke bekungumnumzana John Masuku umsakazi odumileyo obesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba lilale igama lami nguChris Gandhi.
Kwezemidlalo lamhlanje abadlali bomdlalo wecricket sebeveze imbono ehlukeneyo phezulu kokwethekelela kweqembu leZimbabwe kwele Pakistan ukuyadlala imidlalo eqalango lwesihlanu. Abugatsha lweSports and Recreation Commission labugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe bebexwayise iziphathamandla zeZimbabwe cricket ukuthi zingayi kwele Pakistan ngoba umumo wezombusazwe ungamanga kuhle kulelo lizwe. Lokhu kulandela ukuhlaselwa kweqembu leSri Lanka ePakistan ngabahlamuki besiMuslim abedlulisa amalawulo ngo-2009. Kwalimala abadlali baleli qembu njalo kwafa amapolisa ayisithupha. Inhlanganiso ebona ngemidlalo yecricket emhlabeni jikelele International Cricket Council layo yalile ukuthumela iziphathamandla zayo ePakistan. Sixhume incwadi kwezemidlalo uEzra Chisaspanda.
Ngempela-mpela iZimbabwe mele ayihambanga khonale ke ngasePakistan. Ihambe ePakistan kusaziwa ukuthi kule ngozi abangahlangana layo. Kuyaziwa ukuthi kulokuliwa kulento zama-terrorists, kulento zama-insurgents. Kuyaziwa ukuthi ePakistan akumanga kahle. Amazwe wonke omhlaba akahambi ukuyadlala ikhrikithi khonale ePakistan. Kukanti uhulumende weZimbabwe uzithulele abantu bakhe bephuma elizweni besiye endaweni enjiyana esabeka kanjiyana ukuthi idlale imidlalo. Kuyabonakalisa ukuthi ke akula budlelwano obukhona kuhulumende lalabo abaphethe ke ezemidlalo yeZimbabwe. Kuhlunga kakhulu kungenza lokhu kuzenzakala khona ePakistan. IZimbabwe izathini itshele emhlaba wonke ukuthi kwenzakale njani khonoko? Bazathini? Into engiyibonayo lapha ngibona ukuthi ke bahanise indaba zemali. Kukhona imali eziphiweyo abantu ezingeke zithelwe umuntu. Akula muntu ongathi akhangele ukuthi lapho ngiyaphaka laphakathi kuyadliwa isilwana acanga uhamba ngaphandle kule mali ekhona. Kuyaziwa ukuthi kukhona okwenzakalayo khona pana. Ungakhohlwa ukuthi vele indaba lezi-ke ezezimali zenza umuntu-ke athatha ama-chance.
IPakistani siyazi lelizwe elingumaqhuzu emidlalweni ye-cricket lapha. IZimbabwe ubona idlala njani?
Umdlalo lo ungakhangela mfowethu, umdlalo lo oyadlalwa lo umdlalo kudala obekiweyo kulalaba kuthiwa ngamabhukizi abakubheje ezemidlalo abajwayelekileyo ukuthi bavela ke-Pakistan abayibo abafaka izimali ukuthi imidlalo ilahlwe esithi i-match fixing le-corruption. Into ekhona ngiyakwazi ukuthi kwenzelwa-ke laba-ke kuthiwa ngamabhukizi abafaka imali emidlalweni ukuthi iZimbabwe izadliwa ngama-wickets angaka, iZimbabwe izawo nama-wickets angaka, kwenziwa ngamabomo ngabadinga imali. Lo mdlalo lowo abantu beZimbabwe bangakhalela okuningi ukuthi hhayi iZimbabwe idliwe okwamaqiniso, iZimbabwe iwinile okwamaqiniso, kodwa khona-ke abantu abadlaya izimali lakho. Futhi ngiyagcizelela lapho ngiyakwazi abakhokheli beZimbabwe Cricket Union baphiwe inkalakatha yemali and into ezizenzayo senza bona bothiwa ngamabhukhizi. Uyakwazi wena ePakistan vele ungakhangelela kathe zabona abadlali abaningi basejele ngendaba lokuthiwa i-match fixing.
Ezra Chisaspanda incwethe kwezemidlalo njalo ngumsakazi odumileyo sixoxela eseLondon kwelebhilitane. Hayi ke kwanele okwalamhlanje zihlobo esithandekayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.